thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempelaviki. Kudala salungisela, kodwa udubu esesilubona yikuthi sonke siyazi zulukandaba ukuthi izeki ivele iluhlangothi lebandla lezani. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga, ngoba vele umthetho uthi wona kababanjwa ngenkani ukuthi benze ama-ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lawana alombala ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani. Kodwa kakusethusi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izanu, wayitshengisa njalo ukuthi sebeqhathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izanu isifikise abantwana baseZimbabwe lapho abahamba besithi baye emasimini ibalimisa insimu zenyama, thina zizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti, i-voters roll, lukhanya lungahlelwanga kuhle okubangele ukuba izekhi izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje lina lithini njengebandla, aliboni na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi liqilibezelwe?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu ukuqamasela abantu bezani. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhewu khona lalapho kulokuqila khona. Kodwa into nansi, ukhetho lolu esizalwenza kuya ngempela viki isitshengiso eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu, ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona, uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulingani kulo dubo-dubo, bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise, ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asakhangelelanga ukuthi ungolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabusa phambili kulokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka okuthi bangeke basikhipha.